indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2020 ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ekhaya. Okulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19.
Sizixoxiwe siyizimali abantu basukumile, ngakho-ke nge-Tuesday izimali lezizake kobulawayo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi azajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kuxotshwa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona. Ngezindlela mina ngithi hayi, kwenzakala into enhle kakhulu.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 56 asebegule umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwabantu laba sokusile abangamajumi amathathu lantathu 23 wabhubha abane. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokuhlolwe abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 36,538. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika njalo ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5,334,675 asebetholakale belomkhuhlane lo. Kunani leli kulabafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 341,513 asebebulewe iCOVID-19, kube njalo labedlula isigidi asebesilile. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwele Melika, lapho osubulele abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,046. Kusenjalo kulabo dabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebedinge imali edlula inkulungwane ezilijumi lantathu 13,000 yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo phansi komkhankaso obizwa ngokuthi ayimfobulawayo. Omunye wabadinga imali le ngumnumzana Mncedisi Nkolomi ohlala eDallas, Texas.
Sizixoxiwe siyizimali abantu basukumile, ngakho-ke nge-Tuesday izimali lezi zizake kobulawayo. Uhayimfobulawayo COVID.
Singathi selibuthanise imali enganani?
Sesile 13,000 okwamanje.
Singathi okwalenza sibili laba lentshukuntshu yokuthi likwenze khona okugwini?
Yikubona iswelo ezisekhaya ezikobulawayo ezibhedlela landani.
Umgcini sihlalo womkhankaso lo umnumzana Busisa Moyo ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqhubekela phambili kahle umkhankaso lo wokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sesihambe umangwanyana kodwa kusesekhatshana lapho kumele sifike khona. Saqalisa sikhangele izibhedlela ezimbili, iThorn Grove le ekusileni Joshua Mcabuko Nkomo Hospital. Kodwa lapha sixwayisana lohulumende kwaba sobala ukuthi kuyafunakala ezinye izibhedlela ezizancedisa ubulawayo ukuthi alungiselele impela ukulwisana lebhubhane le-COVID-19. So basebengezelela izibhedlela okumele zikhangele impilo ikhangeleneyo le-testing. It's a testing center kule laboratory khonaphana abayenza khona i-testing. Besibancedisa nje sibasiza ukuthi bathole into ezithile ukuthi bayenelise ukwenza i-testing ukuhlolisa ibhubhane lele le-COVID. Then imata day layo bebesenza bale ama-wards abayenzayo sebelungise imbeda eyi-16 bekhangele ukungezelela ukuthi bafike ku-32. I-UPH layo isikhangelwe ukuthi engxenye njengoba lezi ezinye izibhedlela for ama-cases asevie ukuthi layo singayilungiselela na ibe ready ukwamukela abathola le ngcolaza e-COVID. So kodwa sesihambe umangwanyana i-Thorn Grove Hospital sesibona ngani sesifike endaweni lapha engathatha abantu abangamashumi amabili 20 people imbeda lesilungisiwe sesikhangelele le piped oxygen ikonje ngathi okuseleyo.
Okwamanje ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulabantu abaningi abakhala ngendlala. Omunye wabo umnumzana Mpumelelo Mafu uhlala eLupane esabelelweni seMathabeleland North.
Hayi, thina sibhekana lobunzima emakhaya lapha. Sinanzelela ukuthi uhulumende lokho esithi ukudla kuyayehla ezitolo, ukudla kuyakhwela, izinto zonke ziyakhwela, akulalutho oluyehlileyo. Into ebuhlungu ukuthi abantu abasebenzi, abantu bengasebenzi baphila ngokuzidingela, ngokuvuka ekuseni abantu besiyadinga. Yikho udube esibhekana lalo. Njalo impuphu le kuthiwa iyachipha, thina kasiyiboni. Lokhu esezwa kuphela uhulumende le ethembisa ukuthi impuphu isichiphile. Kodwa thina sikhalaza kuhulumende ukuthi kathi impuphu yangkhona ichipha ingapi kwakhona. Ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kathi sebezitholela ichance yokuthi bethole yokutshontsha izimali ezikhwameni zethu. Yilo uhlupho esilalo kakhulu lapho esithi ngabe uhulumende uyazwela. Ngoba kulabanye abangatholiyo, kulabanye abatholayo.
Baningi abakusimo esifanayo loba nje uhulumende esithi uzama ngamandla wonke unceda abaswelayo. Kodwa ke ozibiza ngokuthi nguMandlovu ohlala eSt Joseph eMathabeleland South uthi kumele uhulumende ancedise abantu ukuthi bazidudukise hashi ukuhlala ebadingela ukudla.
Sithwele nzima, siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala, indlala, indlala. Yebo, ye, siyakuzwa kwendlala, kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke. Kayisigebhela amadamu kukanye ubuvila bethu, silime imbhida lathi singabi isikhala sithi uhulumende, sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, silime imbhida itamatisi. Ma ulimile imbhida letamatisi, sitamatisi liyangena emakethe ngesinye isanda sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthole ukudla, ngoba ngathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakufika.
Odokotela bathi kumele abantu baqhubekele phambili ngokungahlangani labanye isikhathi sonke ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele, la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amalunga ebandla leli eGoromonzi West, lapho umuntu othi amele khona indawo leyi edalele ePhalamende, asemlobele incwadi emazisa ukuthi uzahlaliswa phansi athoniswe amacala ambalwa. Amalunga la athi azalandela iziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli ekujeziseni umuthodi oxotshwe ngumnangagwa kulandela akwethule ebulenjini bokuxhumana obethwithwa, lapho acodoze khona abesifazana abathathu abakubandla le-MDC abathi bathunjwa batshaywa kabuhlungu ngabacatshengelwa ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. abathathu laba ngonkosazana Joana Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri, lonkosazana Netsai Maroba, abathunjwa betshengisela emagoqweni bekhonona ngokuswelakala kokudla. Umuthi wathi abantu laba bathunjwa ngabanye babo abakubandla le-MDC, waphinde wathi kukhanya batshaywa ngenxa yokuthi babesenza imisebenzi yabathengisa imizimba. Lokhu kwahlupha kakhulu abantu abatshiyeneyo ogoqela uhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomtodi obikwa ukuthi usanda kutshontshelwa impahla endlini yakhe eHarare. Kodwa ke sixhume umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF othi umnanikagwa wenza kahle ukuxotsha umtodi umsebenzi.
Wese kufanele ukuthi asuswe laphana esikhundleni sakhe ngumongameli. Ngokunjalo mina ngangukhangela mbona kuphuzile ngoba kube sokuningi kakhulu okwizinto okulobubhanxa akade sokwenziwe ngumthodi ekade nxa sisukukhangela sikukhangela sikubona ukuthi umuntu lokafanelanga ngitsho ukuthi abe khona phana lapha kade khona awutshengisile wabonisa ukuthi vele kade engafanelanga ngento kade ezikhiphe emlonyeni wakhe ezokwehlukanisa abantu ezetribalism efuyela lokhu la kwehlasela omongameli babanye amazwe ephongo ewumana nje njengomuntu othi nxa enathi iwhisky uyabe ezowumanela. Lokuthi bethembeni mina vele kangikwazi lokuthi awugcinwe lanxa kade senza ubhanqa wonobo mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona.
Ugawule uthi kumele abantu abaqhatshwa nguhulumende bahloniphe uZulu.
Kwenzakala into enhle kakhulu ukususa abantu abanjengalabana ngoba ihulumende le imele itshengise ukusebenza okuhlelekileyo labantu abahlelekileyo. Abantu abangahlelekanga badingakala eduzane lehulumende yethu. Ngezinye indlela umongameli uyenza into enhle kakhulu ukususa umuntu onjengayena lwana. Uthi ukuthi ngezinye indlela ubesenza into imisebenzi yakhe ngobubhanxa. Kanti sibone sehlasela nama-ministers ethu. Ama-ministers esehlasela nabo Sibusiso Moyo, uminister of foreign affairs esehlasela nabo Monica Mtsangwa, uminister wakhe, kuministry yakhe. Kungasetshenzwa njani? How can it be ukuthi abaministers ezephuma sokuhlaselwana sokusenzwa njengani? Mbona ngani icebo likamongameli lelo kumsusa laphana libe lihle kakhulu, silamukela ngenjabulo enkulu kakhulu. Sifisa lokuthi ngabe le nyawo zakhe lapha ade hamba khona khona ngale endaweni yamahhofisi nemono omuntu apha bazithanyele zingabi khona. Asibafuni abantu abanjengalaba abalobubhanxa bokwehluleka kusebenza ngale ndlela abalobuchapha engqondweni njengabo umtodi.
Umtodi obe ngumsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokwethula kwezemibiko waziwa ngokucula umculo wohlobo lwerumba. Abanye bawubiza ngokuthi indombolo. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umuthi olungiswayo okwelapha umkhuhlane we-coronavirus olungiswa kwele China uveza ukuthi ulakho ukunceda abantu loba nje kukhanya engani ulakho ungenzi kahle emizimbeni yabantu. Lokhu kuvezwe kugwalo oluhlonitshwa ngabezimpila kahle olwe The Lancet olwethule umbiko lo ngolwesihlanu. Lokhu ngokokuqala ukuthi wethule umbiko ngomuthi olungiswayo okunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kule mithi edlula ikhulu elungiswa emhlabeni wonke jikelele elokhu isahluzwa zingcwethi zempila kahle. Kulabantu abangamajumi amane 40 asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 abangene imithandazo e-Baptist Church e-Frankfurt kwele Germany. Abantu laba bahamba endlini yokukhonzela ngeviki ephelileyo. Kwele Germany abantu bavunyelwa ukuthi baye esontweni belandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ye-Africa Union CDC ibika ukuthi sokulabantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,412. Ibika njalo ukuthi phakathi kwabantu laba sokubhubhe abayi 3,246, wathi-ke abedlula inkulungwane ezingamajumi amane 42,626 basila. Abokholo lwesimuslim sebephule imilayo kahulumende kwele Cameroon evimba ukukhuleka emigoqweni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu laba bathe gwaqa eYaounde namuhla babamba imithandazo yabo njengenhlala yenza besithi kuyabe kuyikudelela umprofita omkhulu uMohammed nxa bengakhuleka bese zindlini. Uhulumende uthi wesaba ukuthi imikhuleko le izamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. So kulabantu abedlula inkulungwane ezine, 4,400 abalomkhuhlane lo kwele Cameroon. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
senzi bomandla
lobaba mkhulu
masiko
babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke uDr. Lesithembo lokho silobaba umqondo obanzi magonya lo mama usakhilelilene umadube lezi zincwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi bathini ngodaba lolo
uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo nxa sesiqoqodile sesime eminyango uzasemukela kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ulethuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukela kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo madube abangasemukela kodwa nxa sesikhona sesiqoqoda iminyango aw umuntu uyaqonda uyaqonda abe ngusoloboni
fokaumbuzmadube
lale
kambe dadewethu nxa namhlanje asithi ungunkosikazi wakwami okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kunokuthi ngikudingele unyane wenu ufundile lawe ukudokotela umfazi wakuqala nabantwana lawe sihlezi laphana ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor ngimzalisi kabe labantu abakhe laphana you know imizi yami yompili you know akekho ocela komunye udokotela wena la ungu-auditor laphana she's an accountant lingama-professionals lonke lami ubaba ngiyi-professional kambe ukubona kungcono yikuphi madube ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kumbe ngudingela unyane wenu libe babili ngibe faithful to both of you
madube madube
yabona indaba leyo magonya
yebo mama
mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho ukuhlonipho okukhule engingakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo hlala phansi lami ukhulume lami ungitshele ukuthi madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinge umfazi wesibili but okuza kwenza ukuthi udinge umfazi wesibili i-option olayo yokuthi usubone ukuthi mina engisendlini angenelise ukuthi nginike izinto ozifunayo so i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi wena ube labafazi ababili ukuthi mina mphume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususale usiya kwanisa ukuthi ungenise lo ozabe umngenise endlini kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho egangeni ingabi kwazi as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili ngempilo but ma kuyukuthi awusenelisi something osuyibone kimi ingekho right ngibize uhlale lami phansi ukuthi 1, 2, 3 awusayenelisi madube bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili umayenini ongangeni endlini nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba okunjeka ngikukwanile kungangcono ngizithathele izikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abami nxa kuwukuthi mbe basasebancane kumbe ngibachiye but abantwana mvamanga ukuthi umuntu ongumama ahambe achiye abantwana uzasala usuyathatha lo umbonileyo ngihlale endlini engxenye uzakunika kulokho okufuna okwenza ukuthi ucine udinga umuntu phandle but nxa kuwukuthi uyangihlonipha sibilungu baba ohloniphayo awusoze uyenze njalo zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama duwe angakangibona
akhonya amafitshane sibili 10 seconds
hhayi ngiyamuza udadewethu lapha uthina ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama-girlfriend amabemabili bemathathu phandle ingqeyeni ekhaya lapha ngimhlonipha njalo uyakutsho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuyikho okuhlupha ekhaya kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinyinsuku angithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba ufice kuthiwa ifemily balabantwana ifemily abantwana babili isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uqhele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho okungamaphilisi khonokho ababephiwa ngabelungu nxa kuyukuthi dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile noma ncube nguye yedwa ukhuluma lo nkosikazi uzithathele abafazi bakho bebe babili ube faithful to your two wives uzale abantwana bebe ungichiba idolo iAfrika kayilabani
hayi ke okwalamhlasima lapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo lobanzi Magonya lo mama unkosikazi Sakhile Liline uMadube asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
yebo 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 mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus sigxile kakhulu kwezemfundo sixoxa lomelisa jingwanangwana ongumbalisi Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngesinqumo esithethwe nguhulumende esithinta udaba lokuvula kwesikolo kulesikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Mina njengombalisi ngibona ngani udaba lolu lukhulunywa nguhulumende kuyingozi kakhulu ngoba kunje isifo lesi se-COVID-19 siyamemetheka awukakwazi ukuthi singaqedwa yini.
Inhlanganiso ezimela ababalisi ziyakhonona ngalesi sinqumo zisithi izikolo zingavulwa umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka. Ukubona njani lokho?
Nangivumelana lenhlanganiso ezimela ababalisi. Nxa singabuyela izikolo zingavulwa khathesi, ngibona ngani kuzaba lengozi enkulu kakhulu ngoba nxa sikhangele kakhulu izikolo zemakhaya, abantwana baminyene kakhulu emaklasini, singabayihlukanisa, abanye bayagcina befundela phandle, abanye bayagcina befundela endaweni ezingalunganga ukuthi bebefundela kizo. Imali ezafunakala ukuthi konke lokhu kwenzakale kuhle ayikho mbona ngani ayikho sibili angikwazi ukuthi zatholakala ngapi nxa ngikhayela izikolo zethu ezisemaphandleni ukuthi umntwana wonke abe le mask abekwazi ukuthi uyayisebenzisa njani umntwana wonke abe lalokhu kuthiwa yi-sanitizer uzabe geza njani izandla mani uzabe khangela abantwana
ngeviki edlule abezimsek bake bakhuluma lamalunga edala lephalamende abakubhod ekhangela indaba zomfundo abezimsek bona bathi izikolo yizo ezakumele zithengele abafundi abazabe bebhala imihloliso yabo impahla yokuzivikela okugoqela ama-mask lokunye okufunakalayo ukubona njani lokho
kuzaba nzima kakhulu ngoba izikolo kunje akula school fees ezibhadalwayo akula mali engenayo imali bazayithatha ngapi
njengoba izikolo zizabe zivula maduzane ngokusho kukahulumende kukhona na elikwenzayo ukusiza abafundi ukuze balungiselele imihloliso yabo kahle
ukuthi singathi kukhona okwenziwayo kunzima ngoba abantwana esibafundisayo basendaweni ezishiyeneyo and abantwana esibafundisayo ikakhulu emaphandleni emakhaya ukuthi size sifike kibo bonke senelise ukuthi sibancedise bonke kunzima ngoba basendaweni ezijiyeniyo kuzafunakala izimali eziningi kakhulu so kunzima ukuthi sithi kukhona esikwenzayo ukuthi sibancedise ukuthi belungiselele imihloliso
ngithanda ukubonga uMelisa Jingwanangwana ngokungena kuhlelo ngiyabonga Melisa Thaka somuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana nami ngilelakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumaigobe mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye
siyabonga kakhulu umike hobe sike sidede kancane sinike leli thuba untukameli gomo
mm. ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ilizwi lethu likhuluma ngalokhu esikuzwayo lesikubonayo thina njengabantu abaphilayo sisahamba emhlabeni. Ilizwi ke namhlanje sizalithola encwadini kaLuka isahluko 17 amavesi nje amabili, amavesi afundeka kanje u-1-2. Wayesethi kubafundi bakhe kungeze kwenzeka kuba kungaveli iziqhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba qhubekise abe munye kulaba abancinyane. Lapha uJesu ukhuluma ngendaba esiyizwayo esiyaziyo xa sisaphila emhlabeni ukubana umuntu ulakho ukukhubeka. Liyatsho leBhayibhile lithi kungaze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso. Ngenye indlela izikhubekiso kumbe izilingo ziba khona, kumele zibe khona empilweni yomuntu odalweyo. Izikhubekiso ngenye indlela ziyingxenye yempilo. Kodwa ke igama elikhulu lapha ngelithi kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Ngenye indlela kutsho ukuthi zikhona izikhubekiso ezibangelwa ngabantu bebangela abanye abantu. Leli lizwi liyangithinta ngobana lapho engihamba khona njoba la uhamba-hamba emhlabeni uyezwa abantu bekhubekile, bedubekile, bedungekile ukuthi bakhathazwa yilokhu lalokhuyana. Yebo kambe nxa kuyizinto ezingela magama hayi lo Jesu kazithinti lezo kodwa uthi maye kulowo isikhubekiso esivela ngaye. Nxa sikhona emhlabeni silalele inkulumo zabantu bekhuluma, bayakhuluma abantu, abantu bayakhuluma ngoba kunengi okubakhwayo, kunengi okubaqalekisayo. Labantu labo baningi abayingxenye yezikhubekiso zona lezo. Ngiyake ngizwe abantu bekhala bekhuluma ngendlala, ngokuswelakala kwemisebenzi, ngokuswelakala kwenhlalakahle. Ngitsho lasemagumeni lothando kalusekho kweminye imizi sokuqanda mo. Abantwana basalalela abazali, abazali labo kwesinye isikhathi akusela metlo phandle kwabo labantwana. Ilizwi lithi maye kulowo osikhubekiso sibuya ngaye. Qaphela, nanzelela ubana ungabi ngulowo oletha izikhubekiso ebantwini. Emphakathini izikhubekiso zinengi. Njoba ngitshilo xa sihamba abantu bayakhala, ukukhala kwabantu lokana kuyimthandazo kuNkulunkulu. Nanzelela ungathembisi ikhundla sakho, ungathembi amandla kasezweni. Bangaze bakubizeke likashef, bakunike amagama amnandi endlebeni yakho uzwe lokhu ufuna ukukuzwa. Kodwa nxa uyisikhubekiso maye kuwe. Uverse 2 abeseyigqiba lindaba athi kungcono kuye ukuba itshe lokusila kumbe litshe lokucholela ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kulokuba akhubekise laba abancane kumbe abantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela konke okwenzayo, ukhuba abantu bakaNkulunkulu, usenza ulunya, usenza lokhu lalokhuyana, usiba yisikhubekiso kibo. Ilitshe lokuchola lona elinzima eliphakanyiswa ngabantu ababili, abathathu, abane lizagaxwa entanyeni yakho uphosele elwandle. Kayisime ngitsho njalo. Ilizwi leNkosi asikhulekeni. Baba Thixo Incede, sicela ukubana singabi izikhubekiso kulabo abantu bakho badale esihlala labo ukuze imilandu yabo ingabi phezu kwethu. Sibusiseke sonke abadala labancinyane. Hlalela sukela manje uzobona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntuka Melikomo. Singakugqibi uhlelo lokuthi sikhangele ebesilazo. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ekhaya. Okulabantu abafika phose amajumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni kusasa ngo-6:30 a.m.